Iningi labafundi babikwa sebebhekane lobunzima obuhlukeneyo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 osokudale ukuba baphatheke kumikhuba esiphambanisa impilo zabo, ikakhulu abangamantombazana asebezithola bengesenelisi ukuqhubeka ngezifundo ngoba sebezithwele. Umbalisi umnumzana Ndumiso Mabhena uthi amantombazana abhekane lezabo inhlupho, kuthi labangabafana labo bazithola bekobunye ubunzima obuhlukileyo.
Ya kusiphathanga kuhle ukuthi baswele into zokwenza. Abaningi bagcine sebengena entweni ezingalunganga ezinjengokubhema insango, abangamankazana bakithi bazithwala abaningi. Ngiyahlangana labanye babalisi bebekhuluma ngakho, even abancane, lo muntu wabe ku-grade 7, grade 6, uzoze kuthiwa umntwana uzithwele. Kambe sho umntwana nxa yaba lo mntwana, yena ngumntwana. So ngesikhathi se-COVID lapha, hayi, into eziningi ezenzakeleyo, abantwana besele ekhaya, bezingaqondanga.
Unkosikazi Nokuthula Nkomo uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bekungela okunengi kokulibazisa okugcine kungenisa abafundi ezilingweni beswela okokwenza.
Hayi, mina into enginanzelela ngokuzithwala kwabantwana these days, environment esiphila kiyo, abaphila kiyo ishwani, okunye kuyenzwa ngama like amafoni, bagugla into eziningi, baba exposed to so many things. Then enye into futhi enginanzeleyo, abantwana bemakhaya babamithe kakhulu. Why? Ngoba ekhaya akula entertainment. So since bade bengayo esikolo kungela into eyenzayo, bahlangana labanye abantu bakhonjiswe khonapha, futhi abakhonjiswa yintanga yabo, bakhonjiswa ngabantu abakhulu kulabo. Then ngathesi futhi okunye i-stress sona sokuthi abantwana ama-teachers aku-strike, abantwana baphuma besithi baye esikolo, especially laba babegade umtholo, kuyenza ama-house party, kube nalapho abantwana abahlangana khona benathi utshwala, at the end of the day bagcina besenza into ezingalunganga.
Abanye abazali ngabakhala ngokuthi uhulumende ngabe uyangenela kodwa bengacaci ukuthi enzeni. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ndebele wakobulawayo.
Hayi, sikhatheli government isho ayenza ubungcono abantwana behlala esikolo, ngoba ukungayi esikolo lokhu hhayi vele batshona egangeni bemithisana besenzani. Hayi, siyacela ukuthi lizame ubungcono abantwana behambe esikolo.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi lolu dubo lubhahile lasemangweni wakhe.
Hayi, ukwendiswa kwabantwana abancane lapha esigabeni ankezwa umntana oyendisiweyo, kodwa hayi, ukuzithwala kwabantwana abancane kubhahile kukhulu kakhulu. Inamba yinengi bazithela abanyiselela abantwana. Kutsho ukuthi kufanele kugcizelelwe kulokhu kufundiswa kusiwa phambili ukuze sinanzelele lolu bhubhane lungasiqedi.
Kuthe ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, sokumele abafundi babuyele esikolo lapho sezivulwa, kwabonakala iningi lamantombazana selisehluleka ukwenza njalo ngoba selizithwele. Osekujabulisa abaningi ngalezi nsuku eZimbabwe yikuthi inani lasebebulawa yileli gciwane lokhu lisehla. Sokuzinsuku ezintathu kungela loyedwa obulewe yilo umkhuhlane. Kuthi inani lasabehlatshiwe ijekiseni lakuqala selikuzigidi ezedlula kancane ezine, 4.3 million asebehlatshwe elesibili beyizigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million labazinkulungwane eziphose zifike ikhulu, 84,770 asebehlatshwe elesithathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.